isikhathi sembiko yenu.
Babu Nkomo, nabanye osebenza nabo, ngiyakubulisa mina igama engumcetshwa ingane yakwamcetshwa mpela mntwana esilo umcetshwa ngokwakhe ophethe isigaba sakwasiphepha enginakho lapha ukuthi babo Nkomo nginesikhalo kubana ngishilo ngaphambilina ukubana abantu bakithi womthwakazi mamele lesi senzo esenziwa kubantwana bethu engisibiza ngokuthi we shoot them before they grow okuyikubana abantwana bethu ezifundweni zabo banikezwa othisha abavela ngakolunye uhlangothi okanti lolo hlangothi luhlekisa ngathi kubana asifundanga okuyibutha lokho esizweni sakithi bese ngiyazibuza ukubana kungenzeka kanjani ukubana isitha sikuhleka sitha ufundanga sikucikela phansi sikuvalela amathuba empumelelo nakuphi nakuphi bese sithi jike jike sikulethele abazayenza ukubana abantwana benu befunde bethole ukuqeqesha okungaphezulu ngiyala ayikho leyo yilapho nje ngithi uba uvuma abantu bakwethu komthwakazi abazame ngazo zonke indlela ukubana linto ayisuswe ekubana sibe silethelwa othisha abavela enhlangothini ezisihlekayo thina bakomthwakazi okanti kanti kunombuzo othi abethu abaqeqeshayo kwezobuthisha bayaphi ngoba khona le kulolo hlangothi esithola khona othisha abazobhidliza imfundo yabantwana bethu abethu kabavunyelwa ukuyafundisa khona yilento khala ngayo ende ngisakhala ngicela uyisho leyo abantu bakamthwakazi beyizwe bavule amehlo bavuke emaqandeni mayelana ngemfundo yabantwana babo njalo bekhuthaza abantwana ukubana beqine ezifundweni zabo bengabi ngabantwana abathi bebancane bese semaprimary bekhangelela ukubana ngizoya eGoli ngizoya eBotswana ngizoya kuphi nakuphi
bakithi osifiso Ndlovu labo ntando ukukomenta ngabo bamele izano osifiso Ndlovu abamela ngamaticha izidombe nje ngani bamele amaticha but hayi bamele izano la uyakwazi khonapho ikwelo mehluko kulabanye
ngiyakhuluma kustudio 7 ngicela uncedo kubo gift o Ezra lindingela isponsor khona ngapho lonke abestudio 7 ngingumadube ngicela isponsor sokuya yakhela umuzi wami ngasebenza kodwa umsebenzi wakhona imali yangikhona izange yaphuma so ngihlezi ngifuna ukudingela uncedo lokuya kwakha
Ninjani mina ngumthokozisi ngilapha kwele Botswana ngihabona indaba le corona yeyisidida ingqondo leyi ubana uphila kanjani ikakhulu njengelizweni lakithi eleZimbabwe nxa isimo zibheda imithi iswelakala ezibhedlela zingasebenzi sizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kathi uhulumende osibusayo sibusa ngaluphi uhlobo ezinini zethu zisifa yena ukhangela kwakhe kuphela ukuthi kube ngokulungileyo athe sinokukhathazeka abazali bethu endaweni elipane wakuthi bathwele nzima bakhulile izimuli zethu nabantwana abafundi hayi kulusizi kakhulu njengakithi esigabeni selipane ejanke yeyi kunzima kakhulu lokho
sanibona nibantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi yazi abantu bezanu-PF lo mnangagwa ngendlela sebe-free ngakhona elizweni laphana abantu laba sebe-free too much lapha amaphoyisa la lamasosha asisenza loba yini ebantwini sebethatha ilizwe lelala balenze into encane kakhulu ukuthi bahamba belifatshe emaphuketi nabo balithwala ngendlela asebesenza ngakhona akula muntu ongayiboniyo into eyenzakala ekhaya abantu sebebulawa mahlayana abantu bayangena kulezindlini abafazi bayaretwa and angeke uzwe ukuthi akulomuntu wezanu-PF obanjiweyo phakathi kwezahlakalo zonke lezi kuhlala kuthiwa kuya-investigetwa ngubani umuntu owakhe wezwa kuthiwa sekulomuntu obanjiweyo since kutshaywa ama-political parties wonke la umuntu owabanjwa nguphi owangenelwa endlini nguphi okwazi ukuthi akona labo bantu sebabanjwa abantu abathunjwayo abantu abaretshwayo lamanje awukaze kubanjwe even umuntu oyi-1 izanu-PF isezenzela umathanda and sebe-relaxe kakhulu ekhaya lapha sebesenza loba yini umnankagwa labo okwakucala vele abantu kwabo bahloniphi abantu abahlonishekayo. Phela umuntu wonke ophozana lo mnanga ophila njengenyamazana ufana lokuthi usegangeni, ngoba anytime indlini uyangenelwa, anytime uyathunjwa, anytime uyabulawa, anytime uyathathelwa izinto zakhe loba imali loba yini. Kufana labo businessmen, obusinessmen vele ekugcineni bagcina bethathelwa imali njengalokhu umnanga kwa aseqala ukukwenza lokho. Ilizwe selikwelinye izinga leliya, ilizwe selikwelinye izinga zinga ngalomnanga kwa lo. Sebe relaxe kakhulu, sebe free kakhulu laba bantu bezana uPF, amaphoyisa lamasotsha
la. Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.